Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthokazo muhle, olambulela kuStudio 7 ngenjabulo kungolwesine mhla zilitshumi kuNkwenkwezi 2018 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngemali zamadoda ethu, lesinike imali. Sikwenze lathi uhambisa abantwana bethu esikolo. Sikwenze lathi ukuthi lathi siphile njengabanye abantu. Kathi siyakwanisa ukuthi siyahluleka nokuthi sidle uye sikufuna. Siyanikwa 200 nayo, siyaphonga ukuthi yena impuphu kuphela lesawuto. Isitshebo siyamba siyiphonga ukudinga emgaleni leyana eyeswesh, lapho kumela khona idelele.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu bamanyanela amakhosikazi ezisebenzi zenkampani yamalahle eWange Colliery lamhlanje betshengisela bekhonona ngokungahlawulwa kwezisebenzi zalinkampani.
We have met the Shadow Minister of Home Affairs, Diane Abbott, the Shadow Minister of Foreign Affairs,
uMnumzana David Coulthard, omunye wequla elethekelele kwelebhilithane phansi komanyano we-MDC Alliance, uthi uhambo lwabo luphumelele. Amabandla aphikisayo athi akhathazekile kakhulu ngokwala kukahulumende ukuguqula imithetho ephathelane lokhetho kanye lokuveza ukuthi iphepha lokuvotela lizadindwa ngubani njalo ngaphi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu bamanyanela amakhosikazi ezisebenzi zenkampani emba amalahle eWange Colliery Company eHarare lamhlanje betshengisela bekhonona ngokungahlawulwa kwezisebenzi zalinkampani. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Amakhosikazi la abebanga umsindo etshengisela ekhala ngokuthi uhulumende kabaniki njalo kalani ngodaba lwabo osolulethe uduwe eWange. Unkosikazi Talent Sithole ovela eWange uthe bakhala ngeholo elingcono okumele liphiwe omkabo elingenelisa ukuthi bahambise abantwana esikolo.
Ngemali zamadoda ethu, lesinike imali. Sikwenze lathi uhambisa abantwana bethu esikolo. Sikwenze lathi ukuthi lathi siphile njengabanye abantu. Kathi siyakwanisa siyahluleka nokuthi sidle uye sikufuna. Siyanikwa 200 nayo, siyaphonga ukuthi yena impuphu kuphela lesawuto. Isitshebo siyamba siyiphonga ukudinga emgaleni leyana eyeswesh, lapho kumela khona idelele. Okuthi vele abantwana esikolo vele abahambi kakahle. Ikhathi umntwana ngahlethi kuse kumele ukuthi uthathe ama-result, but asezuthatha ama-result ngenxa yokuthi vele wena ubuzele kule sikwele.
Imeli wamakhosikazi la, uMnumzana Mnyarathi Gwisayi, uthi abantu bengaqanjelwa amanga iWange Colliery Company ethi ayilamali njengoba iziphatha amandla zayo zihamba ngezimota ezisabekayo njalo behola ngengwani.
No retreat, no surrender. No retreat, no retreat, no surrender.
Asibuyeli emuva kuze kulunge. IWange ithi ayilamali kodwa ngomnyaka ophelileyo imali yabo ingezelele nge-51%. Sebethengelana imota ezibizayo omakori. Manje sithi nxa senelisa ukuyisa umgabe ngomnyaka ophelileyo umakori ngomzukulu ongahluphiwe.
Omunye wamakhosikazi aweWange unkosikazi Chipo Tazivinga uthi umphathintambo wezisebenzi waqambela abedali lePhalamende amanga eCity wabanika iRice leSepa yena wachiya ebathembise ukuthi uzabalethela impendulo abalokhu beyimelele.
Lokho ayekukhuluma uminista ukuthi wakhuluma lathi ukuthi wasinika iRice leSepa asikubona ngathina. Thina sakhulumelana ukuthi sifuna imali yethu ye-5 years amadoda ethu. Wasesithi yena kithi uzabuya le feedback. But lanamhla kakabuyi le feedback uthi ezositshela ukuthi yena usiphatheleni. But kuParliament sesiyakhuluma esingawaziyo. Njalo futhi nxa besithi singama-politician thina asithi ma-politician asilaphathi thina. Thina singomama abalendlala abafuna izimali zamadoda abo. Eze-5 years le salary yamadoda ethu ipayi. Sile 8 months asiholi.
Isikhulumeli sezakhamizi zeHarare uMnumzana Mavila Sikhumalo uthi uhulumende kumele alungisise lolu dawa ngokuphangisa.
Thina sithi bona bazinikele baphume phandle batshengisela for 102 days namhlanje kutho ukuthi bona they are determined and i-cause yabo igenuine. So thina sifuna ukuthi uhulumende angenele kundaba leyo, kakhulukazi uminista uWinston Chitando as the minister responsible for mines, nomunye wakhe uPetronella Kagonye uminista we-labour, babone ukuthi udaba lolu luhamba kanjani. Le parliament yethu ama-parliamentarians kangenele kudaba lolu.
Isikhulumeli se-Center for Community Development Initiatives in Zimbabwe uMnumzana Leopold Mnende uthi uhulumende awumelanga aphathe udaba lolu kube ngani amakhosikazi la azama ukungcolisa ibandla elibusayo njengoba izikhalazo zabo zingezeqiniso.
Uhulumende akufuzanga aphathe lolu daba ingani amakhosikazi la ayenza ezombusazwe, awafuni ukungcolisa ibandla elibusayo, njalo izikhalazo zabo ngezeqiniso. Singakhayelisisa sibili abantu abazahlutshwa ngokungalungiswa kodaba lolu ngabantwana. Namhlambone umntwana sibili okugrade 2 ade khona kumatch le, of course ngenxa bebengafuzanga babuyelayo, kodwa babuyelayo njalo bakhuluma ukuthi umntwana lo kakho esikolo ngenxa yokuthi akulamali.
Abenhlanganiso ezibona ngenhlalakahle kaZulu namalungelo ezisebenzi ezihlanganisela iZimbabwe Coalition for Debt, iZimbabwe Rights leZimbabwe Congress of Trade Union bebezisekela ukutshengisela lokhu, njalo zivumelane namakhosikazi legqitha labo uGwisayo ukuthi bazavalisa inkampani kanye nedolobho leHwange betshengisela uhulumende aze abalalele elungise udaba lwabo. Imele Tito 7 useHarare, Gibson Pepe.
Isiphathamandla se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube, umnumzana David Coulthard, okuqula elethekelele kwelebhilithane phansi komanyano we-MDC Alliance eligoqela umnumzana Nelson Chamisa, uTendai loTendai Biti uthi bayasuthiseka ngohambo lwabo kulelo lizwe lapho abahlangane khona leziphathamandla zikahulumende, amabandla aphikisayo kanye labo somabhizimusi. Kubika intathelizindaba yeStudio 7 uEzra Chisaspanda.
UMnumzana Coulthard uthi baze ngenjongo yokuchasisela uhulumende weBrithani ngamalungiselelo okhetho lweZimbabwe lalonyaka langesimo somnotho. Ngaphandle kokubonana lomphathintambo obona ngezwakazi le-Afrika, uNkosazana Harold Boldin, uCoulthard ulandisa ngezinye zeziphathamandla abahlangane lazo.
We have met the Shadow Minister of Home Affairs, Diane Abbott, the Shadow Minister of Foreign Affairs, Emily Thornberry. And
Aparati, Shadow Minister of Home Affairs. Sahlangana njalo ababona ngezombuso ngaphandle kwelizwe, Shadow Minister of Foreign Affairs,
Zimbabwe,
Emily Thornberry. Sabuye sahlangana le editorial team, lama economists. Sabuye sakhuluma lehlekanyana labantu abephalamende ngeZimbabwe. Sazobonana le-Foreign Secretary uBoris Johnson. Sazobonana nabe-Financial Times nabanye abehlukahlukeneyo abentatheli zezindaba. sabonana lamanye ama education institutions abafisa ukuzokwenza ezamabhizimusi akweZimbabwe.
Bekuke kwabikwa ngaphambilini ukuthi iqula lakhe lihlangene labamabhizimusi labezomnotho. Umnumzana Coltart uthi cha akunjalo.
We did not meet with British investors and business people. We explained our economic policies to the British government.
Nehulumende yaseBrithani kodwa ngoba singekho embusweni besingeke sithembise kakhulu into eziningi, kodwa esikuthembiseyo ukuthi njengoba yona iBrithani incedisa kakhulu abavela khona eBrithani bezozama ezamabhizimusi ngaseZimbabwe, sibone kulilungelo ukuthi sikhulume labo, njalo sibathembisile ukuthi thina njenge-MDC sehlukene lezanu ekwenzeni.
Uye phambili echasisa ukuthi kungani ibandla lakhe lamukela uMnumzana Chamisa njengomongameli omanyana we-MDC Alliance.
Nelson Chamisa is the person who has been elected by the MDCT National Council in terms of their procedures, and it was always agreed that the MDCT would supply the presidential candidate.
Nelson Chamisa, umuntu okhethwa iMDCT njenge constitution yabo ukuthi abe nguye ozamela iMDCT kukhetho lapha okudingakala khona umongameli. Kukhanya ephethe umsebenzi ngendlela eyiyo, ngoba masisithi siyakhangela khathesi ngaseZimbabwe kukhanya ulabalandeli abanengi, kukhanya umsebenzi uphethe ngendlela eyiyo.
Umnumzana Coltart lequla lakhe le-MDC Alliance elihlanganisela umongameli walo umnumzana Nelson Chamisa lotena ibithi sebegadile indizamchina belibhekise ekhaya eZimbabwe, njalo bathi bayasuthiseka ngohambo lwabo kweleBrithani. Inqobe sezikubo ukuthi banqobe ukhetho oluzayo bavuse ilizwe njengezithembiso zabo. Ngimele Studio 7 eHeathrow Airport eLondon, igama lamungeza Jesus Banda.
Silokhu sikudaba olufanayo, uStanikile Mhlanga weStudio 7 uxoxele isikhulumeli somanyano weMDC Alliance umnumzana Walsh Mencube ukuze sizwe ukuthi injongo yalolu hambo ifezekile na.
Injongo yohambo lolube kuyikuthi okokuqala bayehlangana bakhulume lamaZimbabwe bahle baqala bafikela kulo mhlangano. Chamisa bekumele ayexoxa le-Oxford Union nge-vision yokuthi i-MDC Alliance laye kuyiwa ngaphi. Ukhulume kakuhle njalo ama-feedback akhona esiwatholayo wonke a-positive. Sibili ukuthi okwesithathu bekuyikuthi njengoba emutsha ukuba ngumkhokheli uChamisa abe lelunga lethuba lokuhlangana lamalunga entatheni zezindaba ubhodabhodile kubo Economist, BBC, zonke nje ama-outlets. Okwesine ke bahlangana lo foreign minister baxoxa-ke ukuthi hhayi nxa kuzancediswa kathesi ukuthi kube lo khetho oluhle kwenziwe njani, i-international pressure leyo kumele ifakwe uhulumende kaMnangagwa ukuthi yenze zonke izinto ezenza iZimbabwe yaba kunkinga yona lezi lungiswe, kwenza ukuthi ukhetho nabanye abe-opposition abe-Labour Party, ama-former ministers, nje ngithi bonke influential people in ku-British establishment.
Isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Sibusiso Moyo, lawo bephakathi kohambo phose olufanayo, owenu umbiko uza yamukeleka ngcono yini?
Besingekho ekuncintisaneni lezanu kumbe lo hulumende kaMnangagwa. Asilaqinisa ukuthi injongo kamoyo ibiyini, enkulumeni zabo yikho kasi ngeke sathi uhambo lwabo lwaba lempumela kumbe navale injongo zethu ziphumelele sikuhambe kakuhle sibili.
Sokulombiko webulenjini weTwitter nje singathi uyasirculator usikhwica mfundo webhilitane uProfessor Diana Jetta uthi umnumzana Chamisa ngokumbona kwakhe ubengani ngumuntu ophonga uThabela ukuthi enganqoba kukhetho njalo kabonanga elembono ejulileyo wapha imizekeliso emnene. Liseliwubonile lowo mbiko njalo lithini ngakho?
Ngiwubonile lami sibili ngawubala lowo mbono akumangalisi ngoba i-opinion imbono ngumbono. Omunye uyakhangela into yinye abone lokhana omunye akhangela emakhaleni abona amakhovula omunye akhangela emsileni abona kubonayo. Siyakwemukela sikukhangele ukwenzela ukuthi kusincedise kusasa.
Umnumzana Walsh Mencube isikhulumeli somanyano we-MDC Alliance obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingaqhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingaqhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Abohlangothi olubona ngezibotshwa lamajele olweZimbabwe Prisons and Correctional Services sebelandule ukuthi izisebenzi zalolugatsha zikhalale umsebenzi ngemva kokwehluleka ukuletha izibotshwa emthethwandaba lamuhla. Bathi imbangela yikuthi imota zabo zifile. Kubika uBathabile Masuku.
Namhla umthethwandaba weWestern Commonage leMiye yehlulekile ukuhlala ngenxa yokuthi izisebenzi ezilinda izibotshwa ezeZPCS bezingekho njalo zingalethanga izibotshwa. Igqwetha elixoxe leStudio 7 umnumzana Dumisani Dube uthi namhla umthethwandaba weWestern Commonage awenelisanga ukuhlala ngenxa yalolu hlupho.
No, besisemthethwandaba namhlanje yeWestern Commonage. Kantule silekile kuhlala phansi because ibingagwani ama isibotshwa esekami la u Grey Prison azendisanga ukuye court ngoba ama officer ema prisons awu strike akhala ngeholo la ukuthi holo la ku lincane bafuna request kuyinto esidanisa kakhulu njengamagqwetha because kusho ukuthi kutholakala kwe justice for abantu ababotshiwe lezibotshwa kuba nzima xa besehlukubuya nabe court kule possibility ngaphakathi kunangani njengoba bestrike inxele ukudla izibotshwa zidla.
Isikhulumi seZPCS unkosikazi Elizabeth Banda ebuzwa yiStudio 7 ngalolu daba ulandule ukuthi izisebenzi zohlangothi lolu ziyakhalala umsebenzi njalo abasebenzi ngesiqubu esincane ngoba abavunyelwa ngumthetho ukwenza lokho. Uthe njalo uhlupho abalalo njengenhlanganiso olwenze izibotshwa kwezinye indawo zingabuyi emthethwandaba yikuthi imota zabo azisebenzi kuhle ngakho zisalungiswa ukuze zithwale izibotshwa.
Ama-prison officers wonke asemsebenzini indaba ebhodayo yokuthi izisebenzi azikho emsebenzini ingamanga. Njalo thina i-code of conduct yethu ayivumi ukuthi sikhalele umsebenzi. Indaba nje ekhona ukuthi izimota zethu zokuthwala izibotshwa azikho esimeni esiqondileyo esokuthi singathwala abantu kodwa lokhu sokulungisiswa ngoba uhulumende sesinikeze imali yokulungisa izimota lezo.
Umnumzana Henry Khanye olesihlobo obekumele singene emthethwandaba weWestern Commonwealth uthi balinde baze badela baze basuka sebaziswe ukuthi izibotshwa azisabuyi.
Silindile ngalonke silokhu silinde ukuthi singene e-court khona phe Westcom kodwa ke azange sike sithole lelo thuba baze basitshela emini ngemva kokulinda ilanga lonke ukuthi iyaba izivouchers zisabuyi ukuthi sibone ukuthi omunye wethu uyangena yini e-court siphume laye ngoba sikhuluma njengabakhathesi nje isidlulile 48 hours yakhona evele ibekiwe emthethweni ukuthi amalungelo ezivouchers asanako asananzelelo kufanele ukuthi umuntu ngomthetho ebe sengenile e-court i-48 8000 bamunsuke ezimbili zinkazi zise zidlule.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Bakhizanani Dube uthi lokhu yiwephula amalungelo oluntu ngoba akusomlando wezibotshwa kodwa yibo asebethwala nzima ngokungasiwa emthethwandaba.
Okwenzakalayo kuyikuncindezelwa kwalezi zibotshwa ngoba laloba umuntu ebotshiwe uyabe lokhe lawo amalungelo akhe awokuba ngumuntu. Ngokunjalo labo abagcina ke izibotshwa ejele ngokuthi bona abala zimotha zokuhambisa izibotshwa emthethwandaba ukuthi amacawa la azo ayothethwa bayazincindezela.
Umanji weTrade Gold umnumzana Trinos Utawashe walile ukuphendula imbuzo yeStudio 7 ethi akavunyelwa ukukhuluma lentatheli izindaba njalo imbuzo kumele iqondiswe kuCommission yezemithetho iJudicial Services Commission eHarare. Ngimele iStudio 7 nyukobulawayo ngingubathabile Masuku.
Uhlelo lwe-Live Talk sihluzeni bomama olubhekane labesifazana sixoxa ngelanga lokuqakathekisa omama emhlabeni jikelele ele Mother's Day elinanzwa ngesonto. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Kesizwe imbono eveza amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Amalungiselelo omhlangano phakathi kukamongameli Donald Trump weMelika lomunye wakhe weNorth Korea umnumzana Kim Jong-un wokucubungula udaba lokuthi eleNorth Korea lingasebenzisi izikhali zenuclear ayaqhubeka. Elemelika lithi alisoze lethule izijeziso zenotho, elazethesa ele North Korea, ilizwe leli lingaqhubeka lisebenzisa lezi izikhali njalo lisephula ilungelo loluntu. Ele North Korea lisanda ukunanza ilanga lenkululeko emkhosini wobuqoqo inhlanganiso ezimeleyo imanyene lamanye amazwe. Uhulumende weMelika ugcizelele ukuthi umhlaba ungakhohlwa izigidi lezigidi zabantu beNorth Korea abalokhu behlupheka kusukela kuminyaka engamachumi ayisithupha edluleyo kulelo lizwe ngenxa yombuso oncindezelo lolunya okhona. EleMelika liqhubeke lathi kulabantu labantwana abahluphekayo enkambeni zeNorth Korea kukanti labo ababalekayo bayabanjwa bajeziswe kabuhlungu kumbe bebulawe. EleMelika lithembisa ukuqhubeka ngemizamo yokudingisisa abephula amalungelo oluntu kulelo lizwe ukwenzela ukuthi bejeziswe.
Labe kungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Amabandla aphikisayo athi akhathazekile ngokwala kukahulumende ukuguqula imithetho ephathelane lokhetho kanye lokuveza sobala ukuthi iphepha lokuvotela lizadindwa ngubani njalo ngaphi. Athi ibandla leZANU-PF kumele likuveze lokhu nxa lingajonganga ukudlelezela kukhetho. Izwa lokhona umthethwandaba wethu le isinqumo esiqakathekileyo esokuthi kulicala ukuthi izinduna kumbe inkokheli yosiko ingenele kwezombusazwe. Siqale ngokubuza isikhulumeli seMDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa unkosazana Thabita Khumalo ukuthi uthini ngalesi sinqumo exoxa lesiphathamandla seZANU-PF umnumzana Joseph Chuma.
isinqumo le futhi nanjengebandla elikhokhela ngokwaba advocate Jamisa sebetshayela umantshi amahlombe ngomsebenzi abawenzileyo njalo kayisiyonto entsha ngoba singakhangela esibhedlele sombuso zasezimbabwe sithi khona izinduna nabosabhuku akumelanga bangenele ezombusazwe ngoba umsebenzi wabo kulandela amasiko njalo esigabeni lapha ababusa khona kunabantu abasemabandleni achiyeneyo uma yena nguye enkokeli yezinduna zonke izimbabwe jikelele esezakuba nguye ohlokoza inyosi etshela izinduna ukuthi zingavotela amanye amabandla zivotele izanu kuyabe sekuthuka ngekithi esicabanga ukuthi yena ubesukile emsebenzini wakho wamaziko
babuchuma isinqumo senkantolo leso ungathini ngaso kasisoze siliphazamise yini njengebandla lezanu p f
isinqumo lesi esifakwe yinkantolo isinqumo esivele khona sisekelwa yi-confusion yelizwe leZimbabwe akula muntu wenza uyinduna kumbe lipolisa kumbe lisoja ongelanto yakhe ayithandayo phakathi kodwa nxa usehofisini lyana sokufuze uZimbabwe ungakhulumeli phandle ngento yakho oyithandayo uyenze nxa wona ususenze nokumele ukwenze njengoba vele into eliyakhona yokuthi kona kusetshenziswa i-secret ballot so ngwesi sikhathi siyakhuluma izinto ezingayisizo ngifuna abantu bakuzwisise khonokho ibandla lezanu p f asobandla lokudlwangudlwangu nxa ubaba uthatha ukubila eita izanu p f mzwana engena ebhokisini ungena eyedwa ngahambe ayi-exercisa ilungelo lakhe lona lilana ayivoteli kodwa angaphumiseli phandle besokusephula umthetho welizwe lasezimbabwe okuza senza sigcina sezikhangelwa ngamehlo angayisiwo
mama umakhumalo likhala njalo ngokuthi iphepha lokuvotela lokufaka uxa kumele kucace ukuthi lidindwa ngaphi njalo lidindwa ngubani uthini uhulumende nxa likhulumisana laye ngalolu daba
uhulumende wezanu p f uthi yena asilamvumo ukuthi sibekwazi ukuthi iphepha elebhalothi lidweba ngaphi lidwela kudetshwa ngubani manje udaba olukhona yukuthi ukhetho luntshontsha ephepheni lona lelo ngoba sonke siyazi uma sikhangela izulu lapho esihambe khona kukhetho lapho esabona khona ukuthi uyanelisa ukufaka uxa kulapho ofuna khona iphepha litshintshe lodwa liyefaka uxa lapho ongafakanga khona silelungelo lokuthi sazi ukuthi iphepha lelo uvele lidengwe ngaphi sizame futhi ukuthi sithathe lesi sithi yisampuli ngesilungu sikhangele ukuthi ngafaka uxa wami ngasozatshintshe yini lo xa ngokuzwa esokuzwayo so sididekile ukuthi kanti yona izanu yesabani
babuchuma nxa kuqakathekile mpela ukubana lolu khetho lube ngolubalulekileyo awukuboni kuqakathekile yini ukuthi abamabandla aphikisayo omakhumalo labo babekwazi ukuthi livela ngaphi iphepha leli njalo lidindwa ngobani
okokuqala lathi izanu ngephathi asikwazi ukuthi ikampani eprinta yiphi idindela ngaphi ngoba lowo ngumsebenzi owaphiwa iveki abayibo abakhangela ngezama-election lawo so thina siyamabandla sime eceleni sekele iveki yezomsebenzi wayo lapho esesifunaka khona sonke siyabizwa inkinga esiba layo yikuthi bakhona abanye abantu abasebefuna ukudonsa abanye ngamakhala ukuthi yonke into somele yenziwe ngendlela yabo
amagama lawo kawalunganga awusoze wena uthi wena ngihambe ngaya rejista ukuba ivota ubususithi iveki ibisibuye isithi khona kumele siyekhangela i-voters roll kanti susuthi qhi sesifuna ukubuza ukuthi ibalot paper liyiprinte ngaphi uthi ngumsebenzi weveki kuleyi lapho esizavota khona silelungelo lokwakwazi ukuthi iphepha lilithenge ngaphi oprintileyo ngubani kanti vele lesabani lalikwazi ukuthi konke okusegcekeni ngoba ukukwala kwenu ukuthi sazi ukuthi iphepha leli printe ngaphi kulo mutsho ukuthi kulokugcile elifuna ukukwenza xa kungelakugcile elifuna ukukwenza siyekeleni sizibonele sodwa nanxa sesiyaphambili abana sibekwazi ukuthi sazibonela njalo asisethuki ngoba okwenzakalayo lathi siyakwazi ukusegcekeni lilungele lukazulu ukuthi azi ukuthi iphepha elibhaliweyo leli lokuvotwa libhaliswe ngaphi njalo siprinte amabhaloti amangaki ukwenzela ukuthi sazi xa sesibala iinombolo zabantu abavotileyo singaze sahlaba umkhosi sesiba namanye amavoti amaningi ayidlula amabhaloti la ukuthi asewaprintile
mthumena kuyigqibe ngamafitshane
into ebalulekileyo lapha ngikuthi kona into yonke leyo iveki nxa isikwenzile isikhethele kamane yokuprinta amabhaloti lakho konke sizabizwa sonke siyokubona la mabhaloti mzwane fika sizabe sikhona sonke sibona into kuhamba njani la mzana ethwalo esiya endaweni lapho kuvotela khona siyabe sikhona futhi sonke eveli phansi khona ngani ama-agent ethu abe khona ukuthi areceive amavolontiyala nxa efika kuma-polling station abone ukuthi khona ibhokisi lana li-empty alilalutho kungakavalwa andubana izoziqali so angazi why sifuna uzantu asidlala ubacathela le nto elula kangaka
abantu bezani lithuba ngamanga kungazwangitshela ngesiso engasibonanga ukuthi sinyithiwe nini
uNkosazana Thabita Khumalo isikhulumeli secele leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ubexoxa endawonye lelunga lezizanu PF umnumzana Joseph Chuma kwanele Mthwakazi olivalelisayo ongontungamilinkomo